le ithi yona and ngivumele ngifake ngalendlela iekayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-ekti le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusingathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akulalutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uzulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuni ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazini elithanda.
Yindaba umuntu kumele eze elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, angithi abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akunalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uzulu wonke. Njengalokhu ngufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe ayagcilwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act isithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphansi lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga ngelizwe lakho. So khonokuyana ikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uzulu jikelele.